Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ka 6 kuMpalakazi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lithi likhathazekile ngesimo somnotho ngesikhathi amanye amabhizimusi evalwa, odokotela ezibhedlela zikahulumende bekhalele umsebenzi, njalo lentengo yempahla ezitolo ilokhu iqonga mihla ngemihla.
Imisebenzi eminingi seyavalwa, ama-factory seyavalwa, abantu bese bephila ngokuthengisa emgwaqweni, abaningi njalo abala khonapha edrobheni kathesi, abala okokudla okokuthi umuntu uyakwanisa ukuthi adle kathathu ngelanga ngenxa yokuphileyo makayikho.
UZulu uthukuthele ngokusilela kwamafutha epetulo lawe dizili okuqhubeka kusiba kubi elizweni.
Abaningi njalo abala khonapha edrobheni kathesi, abala okokudla okokuthi umuntu uyakwanisa ukuthi adle kathathu ngelanga ngenxa yokuphileyo makayikho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Iningi lithi likhathazekile ngesimo somnotho elizwe ngesikhathi amanye amabhizimusi evalwa ngenxa yokusilela kwemali yakwamanye amazwe, odokotela ezibhedlela zikahulumende bekhalele umsebenzi, njalo lentengo yempahla ezitolo ilokhu iqonga mihla ngamalanga. Okuningi asikuzweni kusithandekile Mhlanga we Studio 7 exoxa lomfundisi uSenis Banda ngalolu daba.
Siyakwazi ukuthi simi kanje kathesi imisebenzi eminingi seyavalwa, ama-factory seyavalwa, abantu bese bephila ngokuthengisa emgwaqweni, abaningi njalo abala khonapha edrobheni kathesi, abala okokudla okokuthi umuntu uyakwanisa ukuthi adle kathathu ngelanga ngenxa yokuphileyo makayikho. Njalo siyakwazi baningi abantwana bezikolo asebehluleka ukuya ezikolo. Ngakho-ke umumo wethu mubi kathesi. Ungasikhangela ukuthi esibhedlela amadokotela abeke phansi imisebenzi, kutho ukuthi kuba nzima kakhulu emuntwini ongasoze akwanise ukuthi aye kulawa amadokotela azibhadalela engasokahulumende ukuthi uzibhadalele uzikhokhele yakho imali yodwa. So kutho ukuthi umuntu angagula kathesi, ingozi esikhona ukuthi sizaba labantu abaningi abangagcina besifa ngalesi sikhathi ngenxa yokuthi bayabeswela indlela yokuthi umuntu ayelatshwe. Imikhuhlane yini ebingakwanisa ukuthi ivimbezele ayisoze kukwanise ukuthi ivimbezele ngenxa khonoko. Ngakho thina udubo omunye silubonayo lapha yikuthi uhulumende ukhanya engatshitshi, engaphangeli ukuthi alaleli ukukhala kwamadokotela ethu, ngoba kuyinto eqakathekileyo ukuthi yena uhulumende abe nguye-ke okungenelayo akhulumisane labo, ngoba mbona ngani izinto eziningi abazikhulumayo izinto kumele zilungiswe nguhulumende. Badinga nje izinto ezilula ukuthi sidinga ukuthi umsebenzi wabo ube lula kumbe wenzakale kakuhle. Izinto abazitholise ngabo uhulumende uyazenza, kodwa siyabona ukuthi kathesi uhulumende wethu ugijima ngeconference ezanu le ezakuba khona esigodini, bagijima ngezinye izinto emaceleni ezingayisizo eziqakathekile kakhulu ukwedlula impilo zabantu.
Lina njengezinkonzo libona kule themba na phambili kumbe uhulumende lokalabangani anamanye amazwe kawamnanzi, kuhamba njani?
ambona ngani kuvola ukukhona ukuthi uhulumende wethu usaqalisa ukuthi athola abangani ngenxa yokuthi sisuka esimeni lapha upresident lo owakhitshwayo umgabe wayevele engafuna ukukhulumisana namanye amazwe. Ngakho-ke bona baqalise ekuqaliseni. Kuza kuthatha isikhathi eside ukuthi abantu bebe lethemba lokuthi luhulumende izinto lezi azikhulumayo uthembekile yizo lokuthi njalo uyakwanisa ukufeza lokhu akuthiwe. Njalo sinanzelela ukuthi into elimazela uhulumende kakhulu yikudutshulwa kwabantu ngo-August sokwedlula ukhetho. Lokhuyana mbona ngani kube yinkalakatha yendaba obekumele ukuthi bananzelele ukuthi i-commission yabo le iyatshengisa ukuthi bazimisele ukulungisa lindaba kakuhle. Ngenxa yokuthi amazwe alezimali afuna ukuthi engafaki imali ananzelele ukuthi uhulumente wethu uyachitha kuhle impilo zabantu.
Alo-ke ngumfundisi uSeni Sibanda ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Silokhu sikudaba olufanayo siqale ngokubuza ingcwethi echubungula ezombusazwe umnumzana Masimba Kutshera ukuthi kambe umumo womnotho welizwe ungabe usubhidlike kakhulu na ukwedlula lapho kusabusa umnumzana Robert Mugabe njengalokho okuthiwo ngabanye.
Ngo-1996 kumbe 1997 sike saba lenye i-doctor strike eyaqeda 3 weeks strike eyabulala abantu abaningi kakhulu. Siye saba le-fuel saqeda ikhisimusi ka-1998 singena-fuel. So ukuqathanisa ngibona njengani yindlela nje eukhonona kodwa ngibona ukuthi baye bekhuluma iqiniso nxa besithi bona akuzange kwenzakale kuze kufike ukuba ngaleli ukuba ngumgabe ekhona.
Ukuvalwa kwamakampani lokhu-ke
uhulumende kumele bona ukuthi engasebenza njani ngendlela eyokuthi ama-companies lawa azuza i-foreign currency ngesikhathi njalo ayakwanisa ukuthi azisebenzele. Udubo esinalo ukuthi uhulumende ufuna ukwenza konke, ufuna ukuba ngo-businessman uhulumende, ufuna ukuba njalo ngo-regulator, ufuna ukuba njalo ngomuntu o-allocate i-foreign currency. Eyiwani uhulumende akumelanga angenele kuma-business kakhulu kakhulu. Kumele afake imithetho ekwanisa ukuthi ama-business asebenze ngendlela okumele asebenze ngayo. Kodwa khathesi ngibona njengani uhulumende ufuna ukwenza konke, uyathenga umumbu, uyathenga ingqoloyi, uyathenga wonke uyazama ukuthi abe khona. Okwesibili ngibona njengani i-foreign currency allocation kumele ibe more transparent. Kumele sibekwazi ukuthi ngubani ozizwa i-foreign currency engakanani ukuze sibekwazi ukuthi sitrekhe ukuthi sibone ukuthi bayayisebenzisa ngendlela esiyikhangelileyo. Ngoba sibona njengani yilo udube esinalo ukuthi i-foreign currency elilutshwana esiyitholayo kayisebenzi ngendlela okumele isebenze ngayo. Kodwa udubo esilalo olukhulu yikuthi sithenga okuningi phandle kwelizwe ukwedlula esikuthengisayo. Yiko okumele sikulungise. So kumele sivuselele ama-industry.
Ngenhlelo lezohulumende alazo ubona ingani uzakwenelisa yini ukuvuselela umnotho welizwe?
So kumele njalo kube bakhulumisane uhulumende labanye abaku-politics ukuze into lezi zilunge ngendlela esiyikhangelele thina.
Alo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Lokhu sikudaba lunye. UZulu uthukuthele ngokusilela kwamafutha ezimota ukuqhubeka kusiba kubi elizweni kucunula abanengi. Okuningi okunye okucunula abanengi ukuthi uhulumende ukhanya usehluleka ukulungisisa lolu daba. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uveze ngeviki edluleyo ukuthi imbangela yodubo lolu yikusilela kwedola leMelika. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe le ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Udubo lokusweleka kwamafutha ezimoto uluveza ukuthi umkhonomi kawumanga kahle, luveza ukuthi imali yangaphandle ukuthiwa yi-foreign currency kayikabi khona phakathi kwelizwe. Kuveza futhi ukuthi lalaphi sikhona iyatshontshwa, iyebiwa, iyakubangani. Kanti-ke njalo ungakhohlwa ukuthi yona lifuweli engena phakathi elizweni, amafutha ezimoto lawa abuya ngawo ama-politician wona lawa futhi akuhulumende. Ngakho-ke imali iphume reserve bank buyiphiwe wona ama-politician wona lawa abuya itshontsha, abuya idle, kungabuyi mafutha ezimota angabuya ancedise. Njalo-ke nxa kungasela amafutha ezimota kusho ukuthi i-economy iyaphela, ngokuba phela amafutha ezimota lawa besetholakala emkambo omnyama sewedula, okuyakhweza-ke indlela esigada ngayo izimota, kubuye kukhweze izinto ezitholakala esitolo, kukhweze yonke into umkhonomi uwe ngendlela eyisimangaliso.
Uhulumende ungathi uyazihlupa yini ngodaba lolu? Akhona amanyathelo asobala akhanya ewathatha?
Ukukhwela kwezinto ezitolo abantu kuyabakhathaza kakhulu, kanti uhulumende la ukhuluma ngakho njalo nje. Kodwa ke sizakhumbula ukuthi uhulumende nguye okubangayo khona lokho, ngendlela yokuthi uyekele ubugebengu obenziwa ngosomabhizinisi okokuqala nje okuthiwa i-profiteering, kubuye kuthiwe phecelezi i-speculation, indlela yokuthi umuntu akhangelele ukwenza imali enkulu kakhulu entweni eyodwa. Nxa kuyisinku ufuna ase anothe, nxa kuyethengisa indlu ufuna sanothe, nxa ethwala abantu ngebhasi ufuna sanothe. Kakho osefuna ukusebenza kancane kancane kwenziwe imali ngendlela ehloniphayo elandela umthetho, ehlonipha abantu, eyayivele isenzeka kusiya phambili. Okwesibili, kubangwa yi-corruption, ubusela obenzakalayo phakathi kwesizwe, bukhona kuhulumende, bukhona kubosomabhizinisi. Kuthi okwesithathu, yikuswelakala kokuthembakala kukahulumende, esingathi thina yi-confidence kulaba ababusayo ukuthi izinto zizabe sezilungile. Ngakho ke wonke umuntu ugijimisa ukuthi ngabe ngiyathola izinto namhlanje ngenza imali enkulu kakhulu, ngoba kusasa kungenzeka konakala. Kube sokusitho kwesine, kubangwa ukuthi izinto ziyasilela, amafactory ayehluleka ukuthi akhicize, aproduce, akhe izinto ezeneleyo. Nxa kuyisepa yokugeza kumbe yokwasha, bayehluleka ukuthi bayenze yenele, ngokunjalo iyadula. Nxa kuyisinkwa, kuyabe sehluleka ukusenza senele abantu, ngokunjalo sidule sona leso, ngoba phela nxa sekube baningi abantu abafuna into esilelayo, iyakhwela intengo yakhona, yikho esikubonayo njalo. Ngakho ungazikhangela zona lezi zinto ezine, ziyaveza kahle ukuthi kuselo msebenzi omkhulu ukuthi ilizwe lethu lime kahle. Nxa singakavusi ezomkhonomi, sikwazi ukukhiqiza, sikwazi ukulungisa izinto esizidingayo zenele, zizahlala zikhwela zisiya phezulu. Kanti okwesibili, nxa abantu bengamthembi uhulumende, bazahlala bekhweza izinto bezama ukuthi ngabe bayenza namhlanje ngoba kusasa bakwazi ukuthi kuye kwenzakalani. Ukubale kanjalo lobusela, lobusela kokubhizinesi kunye layo uhulumende.
Alo ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni lo Ntungamili Nkomo weStudio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba alamhlanje. Iphephandaba leThe Herald lithi kulamajaha amabili afileyo ngemva kokugijima umango othile obekusenziwa ngabadinga umsebenzi kugatsha lwendizamtshina olwe-Civil Aviation Authority of Zimbabwe eHarare. Umsakazo weZBC uthi ukungasuki edolobheni lakobulawayo okweziphathamandla zikahulumende ezimele ziyesebenzela eLupane sokumise inhlelo zentuthuko eziningi. Lumsakazo uthi lokhu kuphume emhlanganweni omkhulu wamakhansili ezabelo owe-Association of Rural District Councils owenzelwa kobulawayo. Iphephandaba leThe Herald lithi idolobho elitsha eleMount Hampton lapho kuzakhiwa idale lephalamende lizaletha intuthuko edlula amabhiliyoni alitshumi. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be Studio 7 abawalethe nge WhatsApp kunombolo ezithi +202 465 0318 lani lenelisa ukukwenza lokho.
Sanibonani bantu bakithi, mina elilaleleyo umsakazo wa Studio 7. Mina uPaula kwami. UPaula ngisithi le ndaba leyi mina ngokubona kwami ngibona ngathi ayisebenzi. Le indaba yokuthi uthiwa kufanele ukucontest umuntu ona more than 50 years. Ngoba labantu bakhontest obona omna ngagwa nabo umgabo. So kwabehlula kodwa babele more than those years. So what is the issue yokuthi bethi abafana abancane bafuna ukuphatha kahle ilizwe kube into enzima. Labantu abathatha umhlala phansi ngoba sokwabehlula. Umsebenzi nje kube bhibhizi betshontsha bebulala ilizwe lakithi. Elungathi uma uthi uyakubukisiswa into yakhona iZimbabwe it was the bread basket of Africa. Namhlanje siyahlupheka. Sesibhizi sesihlala kwamanye amazwe kubo South Africa siyatshaywa kuthiwa siyantshontsha. Yonke into nje into embi ithiwa ngabantu beZimbabwe. Abake batshiye phansi kuke kungena abanye abantu. Igama nginqoba izitha Ncube ngobulawayo ePhumla South kodwa seSouth Africa kwamanje. Amen.
Salibonani linjani? Mina ngingubhilivu nyathi eGwanda ePelele. Sinalapha inkinga esilayo yinkinga yezikolo isecondary school. Kasila secondary school abantwana bahamba 7 kilometers from here besiya esikolo badlula amaganga. They have to travel 7 kilometers besiya 7 kilometers bephenduka, of which is not good. Sicela uhulumende wethu weZimbabwe esizamele isekondari endaweni yethu ngoba abantwana baphele nzima. Kabasitholi isikhathi sokubala, bahlala nje i-pass rate yabo iphansi ngenxa yomango lowo. Ngiyabonga uma singathola usizo.
Hayi, siyabonga lathi. Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela imilayezelo yenu ingamazwi eliyathumela ke kuWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo lezi nombolo ze WhatsApp +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhumbi wempi oweMelika izolo ungene elwandle lweSea of Japan njengendlela yokuzwa amandla awele Russia elithi le yindawo yalolodwa. Ele Israel selehluleke ukuveza ubufakazi bokuthi ibutho leHezbollah lagebha imigodi okuthiwa ngama-tunnels ngesikhiwa oyokusebenzisa ukuhlasela ilizwe leIsrael. Abamele amazwe achiyeneyo eZimbabwe basekela umkhankaso wokulinganisa amathuba abesilisa labesifazane wawe hashtag he for she. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Benze lokhu emkhosini owenzelwe esigodlweni selizwe leAustralia eZimbabwe obuqoqwe ngummeli wakwele Canada abathakazelele umkhankaso we yi for she. Bakoqela abameli bamazwe omabili la eleMelika ele Canada, Brazil, India, Japan le South Africa. Abameli laba bathe uqakathekile ukuba abesifazane labo batholiswe amathuba afana la abesilisa. Omunye wabalobe amagama abo kugwalo oluphawula umkhankaso we yi for she okuveza ukuthi usekela ukuthuthukiswa kwabesifazane ngumnumzana Brian Nicholas omele ilizwe leMelika eZimbabwe.
We all have to make a more prosperous
mele sizinikeze ukuthi sikuqule indlela abesifazana abaphila ngayo. Siqala ngokubona ukuba batholiswa amalungelo abo ngokwaneleyo, ikakhulu abesifazana abangenisi ukuzikhulumela kungabantu kazayo.
Voices might not always be heard.
Omunye njalo osekele umkhankaso weHe for She ngu-Ambassador Phakama Mbete wakwele South Africa.
Ngoba phela zonke izinto ziqala ngokukhuluma, ngokuthi nizwane ngento phambi kokuthi-ke nenze ezinye izinto. Ma ningeke akhulume nizwane, ma ngabe le movement ingeke akhulume nabantu baseZimbabwe ngokuthi kufaneke izinto zishintshe ukuthi sibe ne-gender equality, akukho into ezolu.
Uchasisa ngakunanzelela esekhula okuyikho okumenza ukuthi aqakathekise abesifazane.
Yo mama bayinsika ezistrong ezibalulekile zefamily. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi bakhululeke emphefumuleni, engqondweni, nasekwenzeni ukuthi basize ukwakha amafamily. Ngaleyo ndlela bakhe isizwe saseZimbabwe.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Sindiso Moyo obesemkhosini lo eHarare owenziwe ngolwesithathu.
Ilungelo loluntu labesifazana liqakathekile, kodwa nje elizweni lakithi kumbe ngathi ku-Afrika jikelele izinto nje ezingazwisisekiyo kakhulu, ikakhulu kobobaba. Indlela eyenza ukuthi kungabi njalo ziningi kakhulu. Okunye ukuthi abantu abakwazi amalungelo oluntu. Yokuthi impumelelo yezwe ukuthi ibe khona kumele ukuthi omama labo baqakathekise kuwo konke abakwenzayo.
Ukhuthaza abesilisa ukuthi baqakathekise ukuthuthukiswa kwabesifazane.
Ngithi kwabanye obaba kasikhangele asikasiphatheni izimuli zethu ngendlela enhle elokuthula, kungekho ukulwa emizini. Njalo nje sibaqakathekise ngoba yibo phela abasiphathele imizi, yibo phela abavisa abantwana, yibo phela abenza konke. Singabaqakathekisa, siyaziqakathekisa thina.
Abaqoqe umkhosi lo babiza iziphathamandla zakwamanye amazwe ukwenzela ukuthi abantu bonke kwele Zimbabwe lemhlabeni wonke jikelele basekele ukuthuthukiswa kwabesifazane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Siyabonga Mavis. Nanku okwenzakala kwele Melika izolo lapho kukhulunywa kukhunjulwa uyise owayengumongameli weleMelika, umnumzana George W. Bush uxhawule abanye abake baba ngomongameli ababalisa laye ngokwakhe umongameli Donald Trump lonkosikazi wakhe uMelania. Wasexhawula lo mnumzana Barack Obama. Umnumzana Bush uthe eqeda ukubingelela unkosikazi Michelle Obama wamqhubela isiwiji. Umnuyi uGeorge Bush wayengumongameli, lomntana ke laye othiwa nguGeorge Bush wake waba ngumongameli. Bekule nkulungwane ezifika phose ezine ezivalelise uBush esontweni yeRoma, kodwa yena uzabekwa namhlanje eTexas lapho adabuka khona. Okunengi ngalolu daba sikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7.
Abafundisi bakhulekele uBush wayengumongameli wakweleMelika, wathi abanye abantu bancoma okumangalisayo imisebenzi yakhe ngesikhathi engumongameli kusukela ngomnyaka ka-1989 kusiyafika umnyaka ka-1993. Kwakwenziwa konke lokhu isidumbu sikaBush besiseCapitol Rotunda eWashington DC lapho abantu abamvalise khona. Abaningi bathi uBush wayeyindoda ehloniphekayo njalo eyayikhathalela uZulu. Umnumzana Mike Pence, umsekeli kamongameli, uthi uBush wayesenza imisebenzi ebukekayo.
His example will always inspire, and his lifetime of service will be enshrined in the hearts of the American people forever.
Okwenziwa nguBush kuzahlala kusenhliziyweni zabantu. Wayelomusa okumangalisayo okwakubonwa ngabantu bonke abahlangana laye.
There was a kindness about the man that was evident to everyone who ever met him.
UBush uzancwajwa eTexas lapho kukhangelelwe ukuthi kuzabe kulabantu abambalwa abagoqela umndeni wakhe. EleZimbabwe limkhumbula ngani uBush? Ukuze sizwe ngalokhu sixoxele umnumzana Thandeko Zinto Mkandla, ingcwethi kwezombusazwe.
Into engiyazi kakhulu ngaye yimpi leyanothiwa ngu-Operation Desert Storm, lapha ahlasela khona esiya eKuwait, ehlasela i-Iraq ukuthi ayiphume. into engayikholisa kakhulu ngaleso sikhathi yaba ukuthi wanika indoda ensundu uGeneral Colin Powell ukuthi abe nguye olawula lowo mkhankaso waze wabuya esevela empini undodalwana waphakanyiswa. Ngathi-ke kimi empilweni ngibona ngathi waba ngomunye wabantu abatshengisela ukuthi labantu abamnyama labo balawo ukwenza izinto ezibalulekileyo. Njalo-ke lekupheleni kwalo kuthiwa yi-Cold War wenelisa ukuthi umhlaba wonke nje jikelele ube lokuthula, azange agijime abe lamawala. Ngangizibuza ukuthi kambe ngabe kwakungamadoda anje abo-Ronald Reagan, ngabe umhlaba wabanjani. Ngathi ngamafithane-ke ye wenza sibe izinto ezibalulekileyo lanxa nje okunye engakuswela ngaye yikuthi ukhanye ngathi ubandlulo lwe-South Africa i-apartheid wayengathi hhayi ayiqedisisi njengathi. Kodwa kukho konke lokhu waba yindoda emadodeni yaletha ukuthula emhlabeni wonke, ngoba aluba o-Iraq bavunyela ukuthatha amazwe la alamafutha engxenye umhlaba wawuzahamba ncele. Ngathi-ke hhayi wazama-ke laye.
Yes, ngathi-ke ungamqathanisa lobani nxa sukhangele ngamafitshane khona?
Ngamqathanisa la madoda angaphambili ngale emhlabeni kubo-old stage, amadoda alabo Winston Churchill ababe lo mbono wawubona khatshana ukuthi ilizwe elilodwa kumbe amazwe amabili alakho ukuthelela ukuhlala kahle kumbe ungahlali kahle kwamanye amazwe. Yiko la bengamfaka khona simple ukuthi laba amahlongandlebe la anjengabona abona uSaddam Hussein labo bafakwe endaweni yabo. Yebo, kambe kungaba kubuhlasemtelizweni lakhe, kodwa nxa umuntu eselizweni lakhe eseza izinto ezimbi ebantwini bakhe lakubomakhelwane, hhayi kumele ajezise. Ngamfaka khonapho amadoda lana agcina egijimisa uHitler ukuthi umhlaba umhlaba wonke jikelele ube lokuthula.
Kulenkokeli yamazwe ajiyeneyo ekade ithe gwaqa lapho kade kukhalelwa khona uBush. Kuthi-ke ngesikhathi esifanayo bekulabantu ababekhokhela elemelika abanjengomnumzana Barack Obama. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingoGibbs Dube.
Siyabonga Gibbs Dube. Okwamanje-ke lamhlanje sithe silikhunisele umdumo wamakhosi, umdumo wezihlengeni i-reggae music.
Yes, I love a girl, and her name is Chilo, Chilo, Chilo. Don't mess with G. Oh, Chilo, Chilo, Chilo. Don't mess with G. Don't mess with.
Ungalokothi, don't mess with Jill. Ingoma isigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje ingoma ka Burning Spear. Igama lami nguChris Gande, lingakhohlwa ke ukuthi silolunye uhlelo njalo ntambama ngo 7:30. Asidibaneni njalo.